izakamizi ezihlala elopane etsholotsho kwanda lezinye indawo zithi zilolwazi olulutshwane ngokusetshenziswa kwezeyide zithi kuyabahlupha kakhulu ukutela ezimbabwe seliguqula imali kulandela ukusetshenziswa kohlobo lwemali yamabond ama-RTGS lama-bearers checks okwagcina kungasathengi lutho omunye wabakhathazekileyo ngunkosikazi Lydia Mguni ohlela ejotsholo
atyenizigileyo akusoze futhi kubuye kuphinde kube njengalokutyana okungamabhondi okungagcina ungasasebenzi lokhana yona yimali bani nalebhalwe iphongubhalwa zigi nje asoze kufana lamabhondi inothi la ana asihluphayo owawuhamba uphethe inkalakata yengqumbu usuyathenga ifike futhi ngale ungathengi lutho ingqumbu uthengi okuyithukela ayi mna vele ngizwa kungangicaceki lo vele angakuboni lokuthi vele kusani kuyenza njani okuyizigi lokhu hhayi irandi lelokhu zendedola ngaba kuyekele kuphela kwavela kwazisebenzela kunjalo ngoba uzigi lowo ashiwa sihamba sesiqalisa futhi ukuthwala lezi nqumbi zemali hayi hayi mna vele angikakuboni lokuthi kathi kwenzakalani vele ukuthi yimali bani vele angikakuboni lokhu lami ngisakukhangela nje ngomkhanyi omumo wengqondo ukuthi kathi vele kwenzakalani ezimbabwe nezimbabwe kasikhitshelwa mali hayi sikhitshele inquba into ezingaqedakaliyo vele iyazi ngizansiba lesi mange esikhulu ngento leyenzakala la
umnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane laye uthi abantu kabakwazi abakwenzayo kulandela ukwethulwa kwemali entsha
singabantu eZimbabwe mukela sibili imali efakwayo kodwa abantu abasela themba kungoba kuhlala kusenziwa ukuthi imali ziyatshintshwa kuzatshintsha impilo zabantu esikunanzelelayo nje ukuthi kuyabe kungani kubalekela ukuthi imali zibizwe ngenamba enkulu ukukhansilo zero lokhu njengoba kathesi idola le-America devalueta le mali yalapha kubo 40,000 so mbona ngani ugovernor lowo mutsha ongenileyo kuyindlela nje yokuthi acitshe inamba zenezo ezilabo 1,000 kube sekungani kulotshintsho kukathi kodwa-ke nxa sithi siyananzelela esikuzwayo kwezinye indawo imali leyi izalile emgoqo ikakhulu sizwa kuthiwa kubo fiweli ifiweli yinto eyenza ukuthi ama-basics elizwe abantu bekwanise ukuphila bethenga ngentengo engani iphansi so nxa imali ingabe iyalwa ngabama-filling stations kuzaba mgqoko ukuthi entweni eziningi izayaliwa so abantu bezimbabwe abasela confidence ngento yonke eyenziwayo ngoba kuvuka kutshintsha imihla lemihla so singazi kuthiwa imali leyi izacalisa ukuseculeta fizikhali mhla ka-30 okwakathesi sizwa kuthiwa isiseculeta lapha online ngamafoni electronically so siyayisaba ukuthi mhlawumbe izoqalisa ukuseculeta vele iyabe isiyimali efileyo
kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla le-ZANU-PF uthi abantu kumele bebekezele ngoba uhulumende uyakwazi akwenzayo
ingafika sibili bazachaselwa kuningi okufikayo kulethwa nguhulumende bakhona abazahamba bechasela abantu anti i-RPZ la ikhona ilezisebenzi zizayihlala zifike ebantwini zibatshele ukuthi imali eyisebenza njani njalo laba amabhanki ababenki bakhona labazakusho ukuthi imali eyisebenza hayi abantu bazayi ngendlela uhulumende awufake ngayo
usuba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mshabane uthi abantu bazafundiswa ngokusetshenziswa kwemali le okwamanje ibhanga leli selithapha imibono kazulu lidingisisa indlela abantu abafisa ukuba kusetshenziswe ngayo imali entsha imali yohlobo lwebond ibisigugudeke okokuthi kayisathengi lutho ngimele istudio 7 ngise-Washington ngingu-Gibbs Dube